Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijolo njani mthwazo omuhle, siyalambulela ku Studio 7 namhlanje ngomgqibelo omhla ka 2 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kulokuxozela kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Abakhokheli zethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sethu kwanasabala ama-primary election nini kumbe ngaphi.
IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla ezombusazwe azanikwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll lonyaka. Sebethabile abantu abathi sokuba nje umgobho obukhathaza izakhamizi. Kodwa ingcweti kwezamasiko ithi akula mgobho obanjwe ngamaziyoni edamu leGwaranyemba.
Abantu bakuboshelwa sindikhona lokuthi baqhambele abantu amanga babulale inyoko ongamelanga bayibulale. Khona ukuqambela abantu besiwumgobho ngabakuboshelwe khona lokhu into bezaqonda emakhanda laba bangatheleli abantu bakithi eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ukhetho lwama-primaries ebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokudinga ozamela ikhwazana isitedale lephalamende lumisiwe lamhla kulandela ukuphikisana okumangalisayo phakathi kwabafisa ukuncedisa kukhetho lwelizwe oluzayo. Abalandeli bakamnumzana Charlton Wende lomnumzana Shakespeare Mkoyi bajamelane lwaze lwamiswa ukhetho lolu. Uwende ovela phandle kwendawo le ubikwa esetshelwe ukuthi abuyele eMashonaland West lapho azancedisa khona kukhetho lwe-Senate. Ukhetho ekuwazana East solukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa kusasa. Kasenelisanga ukukhuluma lababili laba njalo lesikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokelwa nguChamisa uNkosi Sazana Tabita Khumalo. Kodwa ilunga lebandla leli umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuzalungiswa konke okuhluphayo kubandla leli nxa sokukhangelwe ezama-primaries.
Ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobho leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency kade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphutshi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokunomsindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, into engalungiseka, abantu bayahlala phansi bebonisane bese bedingisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embonakala ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli, njalo embonakala kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwane alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kuyabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathi nako kwenkokheli ezimbili ezize zifisa ukumela abantu beKwazana. Yinto engasupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abalesifiso sokumela iKwaza, bese kusithi-ke obunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba naba-ke bobabili kube nguShiki noBhanqa, i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele ejedele emuva ethiyele omunye bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zizahlala phansi, zingahlala phansi zizabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxe laye eseHarare. Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwa ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Sixoxe lomnumzana Mzingayi Ncube okubandla leli ozonde okumangalisayo ngokhetho lwama-primaries.
Abakhokheli zethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sethu khona sabala ama-primary elections nini kumbe ngapi.
Bathini ngakhonokho baba Mzingayi?
Sesizamile ukuthi ngona sibabonise ukuthi ngona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bomele kube le-election but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akusela meeting. Kuyikuthi sasi-10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye i-candidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile wazothiwa izabase-ground lemagogo west the crash. Qeda lapho wathi kusela election. So lokho simele election and abadala bakhaleli election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kugedo lolu ngobani?
No Anele Ndlebele Ncapha. No Eric Bono, Farai Vanda, lo Mwase, lo Tronis Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So nxa sesikhuluma ngakathesi.
Abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma-primary election zikhethe umuntu ozakumela.
Okwamanje selisiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province but sokuthiwe singasayi eprovince ngoba kuthiwa kula muntu bahle bashiya amagedi.
Lo ngumnumzana Mzingaye okade ekhuluma-ke le-Studio 7 ekube semagwegwe lilunga sibili elizwayo elikwe-MTCT. Ikasenelisanga-ke ukukhuluma lesiphathamandla zebandla leli kobulawayo. Kusenjalo-ke abalandeli bebandla leli kabajabuli ngokwenzakala ku-MTCT ekhokhelwa nguChamisa. Ake sizwe umlondolozi Ndlovu esithulela lolo daba ngokugcweleyo.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT athi kawasuthise ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungachubekela phambili. Ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemogeni Tswangirai House eHarare lapho abamelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview North le-Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazosimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe ishoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sekumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokhu ngoba sokuphosa okufanayo nalokhu okwakusenzakala kwezanu p f. Umehluko awusekho phakathi kwezanu p f le-MTC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla eliphikisayo lenqobo engalisehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazilingeza. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza izanu p f kumbe kuzenza izanu p f izijabuzile ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engacabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokukhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube, umsekeli kanobhala emagwegwe, uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle. Akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isithu sevele ngiseHarare, ngiuGibson Bhebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wenziwe umhlangano kobulawa izolo wenhlanganiso ezizimele zodwa leZimbabwe Electoral Commission lapho obekuhluzwa khona ezokhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomithi beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZEC ngokuqoqa uluhlu lwe-voters roll langa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. U-Commissioner Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa i-voters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba we-nomination court. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza ama-copies, ama-electronic copies ayabe ku-CD eseformatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo ngkosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo i-amendment leyi yikuthi iletha izinto ezinja ezingu-9 and we have to be very happy about this as Zimbabweans. You find ukuthi number one, mina I say I'm a woman, I'll start with one thing etshintshileyo which I'm very happy about. There is going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Indingeko zabomama labobaba sikhangele ngelisho lobulili zizafakwa nxa sikhangele inhlelo zenu.
Bakhona abanye abasole iZEC besithi kabathembi ukuthi izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama ballot papers aphinzwa ngubani? Ukuthi iZEC iyangenela yini indaba zama primary elections? Nxa kutheni na lo mngane wami sagwenqani singancediswa yini iZEC kumbe iZesni?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZEC ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZEC ihlombe loba ngibatshayela hafunyana. Ngiyalibonga ZEC, liyiZEC etshiyeneyo lesiyaziyo, but isicelo sami yikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngakho labo balinika lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lisikorrekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani ZEC. Sifuna ukuthi sisebenze lani sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sesilitshiya ezandleni sikasithandekile Mhlanga usethulela uhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana esiphathelane lokuvota. Sixoxa labesifazana abaqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathelane lokuvota. Asizwe owakuqala.
Sipho Mahlangu, Sisiduke, Mhlanga.
Sake saxoxa lawe uhlelo lwenu lusaqalisa. Ungaqala ngokusichazisela ukuthi usebenza la yipi inhlanganiso njalo umele siphi isigaba.
Usebenza le WDC Women Development Association. Siku project yembuzi eperson imbuzi ezithi zinazala unikwa munye. Imbuzi lezi saziphiwa sine group ya angu 4 kwamzimuni iwadi 4 lo wadi 3. Imbuzi lezi ziyazazana sanika group 2 sanika group 2 samelela ukuthi ziphinde zizale sinike u group 3 kunjenje sikhangelela ukuthi sizanike a group yentembeni.
Kwancedisa njani ukuthi lixhasane lokufundisa abantu ngohlelo lokuvota?
Kwancedisa kakhulu bathexa ema groups yonke yonalade maqamba omama bafundiswa ukuthi bafundisa abantu ukuvota kuthaza ikakhulu omama ukuthi nxa noma kungaba ngomunye umama ofuna ukuvotelwa kuwo wonke amaphosta avotelwayo baphakamise abanye omama. Siyabiza imihlangano ingqisiphi isikhathi kodwa ikakhulu ezinhlelweni zonezi ezemvuzo siyahambelana ama-groups wonke Stenmore 1, Stenmore 2, Gema, Gema kulama-groups angu-2 bese kusiba nema-groups angu-2 futhi intembeni. So siyabe sikhulumisana njalo emhlanganweni yonke siyabe silayo ngokuvota khonoko. Khathesi khona besikhuthaza ukuthi abantu bayetheka amabizo abo ku-voters roll ukuthi ukhona yini umuntu ebhukini azibone ukuthi ukhona akuphambanisekanga lutho akukade kuphambaniseka i-address isibongo sakhe ID number konke nje. Khathesi khona besikhuthaza ukuthi senze
ababhalisela ukuvota libona ingani inhlanganiso yenu yenza umahluko yini?
Umahluko wabakhona ngoba abantu abaningi bechidile emgonzweni.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu. Siphinde saxoxa lo nkosazana Sichasisile Ndlovu owenhlanganiso ephathisa abatsha ngokuvota eGwanda ye-Community Youth Development Trust.
Sikhangele ulutsha olusendaweni zemakhaya so besibakhuthaza ukuthi beqoqane behambe beqaza amabizo abo ukwenzela ukuthi bengabi surprised on the day of yama-elections. Now that sesilelanga esilaziyo ukuthi ama-elections azayenziwa nini njengenhlanganiso into esimele siyenze kathesi ukuthi siphume sikhankase sikhuthaze untanga ukuthi yebo kambe liregistile ngobuningi benu kangaka esigabeni seMathebeleleni South njalo sokufanele ukuthi lihambe liyevota-ke ngobuningi benu kanjalo ukwenzela ukuthi singabi le youth vote to voter apart ejwayele ukuba khona isikhathi sonke nxa kusenziwa ama-elections eZimbabwe.
Ala ngokugcina lawana okurejista barejista ngobuningi babo ngoba sasizwa ukuthi eMath South abantu abaningi ikakhulu abatsha bahamba eSouth Africa kuyini okubonayo ngenani labantu abavota lamalungisele.
Statistics esachithwa yizeki lesiya it's misleading ungananzelela ngoba bona ba-based nge-report ezintek eka-2013 abantu abatsha besebengasekho vele sebehambe eSouth Africa. Only they had conducted basinika i-proper statistics uzananzelela ukuthi sibili ngempela abantu abatsha abakhona eMathsouth barejistile and ba-eager ukuyavota kuningi elihambe laya-check-a amabizo ngabantu abatsha. Abaningi abayenelisanga sibili ukuya-check-a ngoba indaba leyo kuya-check-a amabizo inikwe isikhathi esifitshane njalo ayizange ike i-publicize. Ngathi vele inhlelo yona leyo yokuqalisa i-BVR kuze kufike namhlanje ayizange yenzwe kuhle edabeni lokupublicizewa lokuyazisa izakhamizi nje ukuthi kwenzakalani. So abantu bebesenza lokhuyana kokuthi uzwe umuntu ekhuluma la usudlula usiya-check.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu kanye lo nkosazana Chasisile Ndlovu. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile mhlanga ungadinelwa kusasa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowe.
Njengokudebisa kwethu izolo lamhla kuhlelo oluphathelene lezamaphandleni siletulela kabanzi udaba lomgobho okhithwe ngamaprofita besonto yeZion edamu leGaranyemba eGwanda esabelweni seMatoran South. Izakhamizi zithi inyoka le isiqede izifuyo njalo ibulala abantu. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Okwenzakale esigabeni seGaranyemba izolo kuthi izakhamizi khuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithe isikhathi zakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese ugalula abantu abahlanu kuleli damu ngesigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabiza abaprofethi ababili uMehluli Moyo loThembani Moyo abangena edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamakholo amathathu. Bebesedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abanengi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo namachatha amnyama. Sixoxe lomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama onesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ofowethu anowathiyayo owawele edamu ngase mbatshelile phambili ukuthi kulento enjenje laphana. I understand ukuthi awawungasiyo njezi actually, but I think inyoka.
Usobhuku weGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelelwe yisibaya sonke sembuzi ngalo mgobho.
Ngibhele izimbuzi kade zikuma 30 days amazingabala amaziyana kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula nangu umprofeti Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othewule encwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Nathi ngenyanga lami ngowestret ngifuna
fiafiaakushanjaniayi
batshayela ukuvalwa ngokuthi vele sibenze isibele mina mina sengihamba nenyanga zami kodwa enzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Idosi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke gwanda gwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokho kutho ngosiporofitalism.
Abaprofeti beziyoni bayebambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ndibone kuhle mina ngithanda ukuba umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo. Abantu basebenzisa abantu
la nxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayisa abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo.
Bhayibhili lavela caca uthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Anguphiki bakhona izingcawu zikamlimo ezingabafundisi labaprofeti abathunywe uNkulunkulu, kanti ke njalo bakhona abathunywe ngusathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
Kodwa umprofeti umehluli moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana lobuthakathi.
Angikazihlangane neliphutha elingabanika ubufakazi bokuthi noma yifake lezo nkulumo la uthi siyazizwa sabe sikhangele ukuthi ziyasichothoza abanye abantu njengamabandla akutshiyeneyo babefisa ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapho bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Ingcwadi kwezamasiko esintu uMnumzana Tandeko Zintimkandla uthi lokhu kwenziwa ngamaprofiti lokhu yikubamba abantu amehlo.
Ngibona ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe unjalo Dube. Umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumelelini. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha kudala kuthiwa abantu babekuhamba endaweni ezithize. Bethwele amatshe ayiziceqedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanjalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so ke lapha abasoze bebotshwe yini bo laba ababulela inyoka leyi njengoba ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini.
Lokho esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula emakhunjini omfula esithi zinyoka zamanzi lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo inyoka phela ziyimihlobohlobo ethiyeneyo kodwa lesiyibonayo sibonaathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo othiwa ama-endangered species. Ngakho abantu bakubotshelwa sibikhona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba bangateleli abantu bakithi eceleni bangazi babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ethiwa uyinyanganyana uyisangonyana khona kodwa ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngogulufu.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwadi kwezamasiko esintu obekhuluma le Studio 7 eseGwanda esabelweni seMatureni South. Kwezemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League iHighlanders inqobe iShabane Mine 4-0 kuzobuya ke iHarare City itshaywe iHighlanders njalo nonza phinda lapha iRentals ibe yi-1 iNekrut yaba yi-0 iBulawayo City yaba yi-2 iYada yaba yi-3 so kuzobuya ke iHarare City ibe yi-1 iHighlanders yaba yi-2 so likubambe futhi kutsha Highlanders 2 Harare City 1 FC Platinum 4 Japani Mine 0. Kusasa ke siyabona ukuthi kule COSAFA iZimbabwe iyabe idlala neBotswana namhla ke kuCOSAFA iZambia 4 Namibia 3 kunjalo zulukadaba. Kelvin ohlabela sithi Bulawayo. Singakehluka nini nanzi indaba ebezikhokhela lamhlanje. Lokho kulokuxozela kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla azanikezwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll. Sebethabe kakhulu ke abantu abathi sokubanjwe umgobho eGwanda. Sigqiba lapha uhlelo lwethu ngolivalisayo ngenjabulo. Ngokhe sidube. Kilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.